nxa sikhangela abantu abatholakale belomkhuhlane labantu asebefile kukhanya inamba yabantu abaningi kakhulu. Kuyasikhathaza kakhulu thina ngoba siyabe sifisa ukuthi ngabe sikhuluma ngamafika aphansi, kodwa inombolo ezikhona ezabantu ababanjwe belomkhuhlane asebefile zilokhu ziphezulu kakhulu. Yinkoke sifisa ukuthi ngabe uhulumende lokhansili bayengezelela imizamo yokuthi amanombolo la ehle.
Iyiphi leyo mizamo kahle kahle, kuyini abangakwenza?
Ya, sike sakhangela insuku eziphelileyo sakhuluma ngokuthi imbangela yekholera sonke siyayazi kule ngcekeza, ingcekeza edolobheni leHarare lakwezinye indawo isesekhona kayikabi nganeno. Njalo lodaba lwamanzi lulokhu luhlupha kakhulu ngoba udolobho leHarare liyakhuluma ukuthi ama-chemicals okuthi belaphe amanzi kabanawo. Yikho-ke amanzi ayashota edolobheni leHarare laseChitungwiza. Sibese sikhangela udaba lwemasiweji, kasiboni ukuba ngcono noma imizamo eyenziwa ngomunicipality weHarare leChitungwiza ngoba ama-spots alamasiweji adubukayo alokhu ekhona. Kasiboni imizamo eyenziwa ngomunicipality kakhulu abeChitungwiza labeHarare ukuthi amasiweji abe nganeno. Njalo kasibaboni abantu bekhansili bebuya bezolungisa. Singabhodabhoda sibona udubo lwamasiweji lulokhu lisesekhona kakhulu. Njalo sikhangela ikakhulu ngesikhathi sezulu izulu libelana insuku eziphelileyo, amasiweji akade evele khona ayageleza engena emgodini ngoba abanye abantu banatha amanzi avela emgodini lezibholaleni. Amanzi ayageleza abesithina echina engena phakathi kwezibholane.
Abantu makhaza labo kuyini ongabaxwayisa khona? Sibona nje ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka.
Khathesi yisikhathi sezithelo ezinjengabo mango, ama-avocado pear lokunye okunjalo. Sikhuthaza abantu ukuthi bengakadli izithelo lezo, kumele ukuthi babe leqiniso ukuthi bazigezise okuzwayo. Njalo bengakadli ukudla, kumele ukuthi bageze. Abantu nxa bevela lapha abavela khona kusenzweni kusemasontweni befika endlini, into yaqala ukuthimeze yikuthi bageze ngamanzi besebenzisa isepa. Njalo amanzi abanathayo angaba ngawezibholane kumbe ngawemigodi kumbe ngakamunicipality, sikhuthaza abantu ukuthi nxa engamanzi okunatha kababhoyilise anduba bawanathe.